Siyalamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 26 Mabasa 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Alingalichona njani izulukandaba ulamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
siyathaba ukuthi umbukiso wethu usisondele, amalungiselelo ahamba kuhle kakhulu. Sesithengiswe indawo yokubukisa ephose ifike izicaphulo ezincane ezizinkulungwane ezingamachumi amane nanye. Kutho ukuthi sokusele kancane ukuthi sifikise inani esilikhangeleleyo.
Umbukiso wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair usuqalile kobulawayo abezeTIF besithi bayajabula ukuthi uqale kahle.
Uhambe yaqhubeka leya phambili. Sithemba ukuthi ngohamba kwesikhathi mezi ngathi kungadlula mezi ukuhola kwabantu abaningi. Lokunye ukuthi abulisiza abaye bafola amabonasi kuyehle phansi. Lungaba ngcono mezi afterka.
Udubo lokusilela kwemali emabhanga selufike kusibanga esibi osekubangele ukuthi amabhanga ehlise imali engathathwa ngumuntu ngelanga. Inkuthazo yokuthi uhulumende esule imithelo yokudla okuqakathekileyo okungena elizweni iqhubekela phambili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umbukiso wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair 2016 usuqalile kobulawayo abezeITF besithi bayajabula ukuthi uqale kahle njalo iningi labo zobukisa selifikile lalabo laloba uZulu ovame ukuzongena embukisweni ekhala ukuthi isimo somnotho elizweni asimanga kahle. Okuningi asikuzweni kunompumelelo moya siphala ludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umqondisi weZITF uNkosikazi Noma Ndlovu ubike ukuba umbukiso uqale kahle ngoba iningi labazobukisa selifile njalo umbukiso uhamba kahle.
Siyathaba ukuthi umbukiso wethu ususondele, amalungiselelo ahamba kuhle kakhulu. Sesithengise indawo yokubukisa ephose ifike izicaphulo ezincane ezizinkulungwane ezingamachumi amane nanye. Kutho ukuthi sokusele kancane ukuthi sifikise inani esilikhangeleleyo.
Uchaze ukuba amazwe abalisa iBotswana, Ethiopia, Ghana, Indonesia, Japan, Kenya, Namibia, Malawi, Mozambique, Russia, iSouth Africa, Tanzania leZambia azabe elezindlu zokubukisa ezinkulu. Uthi amankampani avela kweleChina, Canada, Cyprus, India leGermany azabe emelwe ngabo somabhizimisi abazimeleyo.
Siyabonga ukusekelwa okungaka ngamankampani akuleli nawaphandle kwelizwe. Siyanxusa njalo osomabhizimisi ukuthi beze embukisweni wethu bazobona konke esibalungiselele khona. Umbukiso wethu uzavula mhlaka 29 April, uvulwa ngu-President weTogo, uPresident Nasibe.
Usiba lukhulu wedolobho lakobulawayo uNkosikazi Sandimoyo ugcizelele amazwi kaNkosikazi Ndlovu ethi umbukiso uqale kahle njalo uyajabula ngempahla ezilohlonzi ezibukiswe ngaphansi kwenkampani encedisa abathengisela kwamanye amazwe eyezintrade.
This is my first day ngibuya khona lapha but esengubonile kuyajengisela ukuthi abantu bakhini, abantu ba motivated, people are producing ezinye izinto which we did not expect ukuthi bangaziproduce.
Umqondisi wekampani yeZimtrade uNkosikazi Sithembile Priscilla Philime ubeke ukuba amankampani abukisa ngaphansi kwenkampani yabo abukise impahla ezilohlonzi njalo inani lempahla ezithengiswa phandle kweZimbabwe liya liqonga uma kuqathaniswa leminyaka edlule.
Khathesi siyazama kakhulu, siyakwazi ukuthi kuyoba lesikhathi from 98 to 2008 lapha i-economy yethike yaba lenhlupho njalo kwahlangana le i-financial crisis yamazwe wonke kwake kwawa. Khathesi kodwa siyazama kakhulu, la makhampani amaningi batshengisa sibili ukujabula ngokufuna sikuthi basukume njalo baphakame njalo. And khathesi sila makhampani khonapha ku-stand set abathi nge-past 2 years sebesebenza lathi ku-trade fair yethu yona le sebebona ama-buyers lani sebekwanisa lokuthengisela eZambia sebeza kuyathengisela kubo Limpopo province eSouth Africa.
Umbukiso umbukiso we-ZITF uqale kahle. Njalo ilizwe le-South Africa yilo elilethe osomabhizinisi abaningi kumbukiso walonyaka. Umbukiso ukhangelele ukuphela ngomgqibelo wayona le iviki. Uvulwe lamhlanje lombukiso uZulu yena akaqali ukuzobuka kodwa akuthembisi kangako ngoba umuntu ekhala ngokuthi akalamali njalo isimo somnotho elizweni kasimanga kuhle. Ngimele iStudio 7 iseZITF ngingunompumelelo moyo.
Udubo lokusilela kwemali emabhanga selufike kusibanga esibi osekubangele ukuthi amabhanga ehlise imali engathathwa ngelanga isukela kumadola angamakhulu amahlanu yafika kumadola angamachumi amahlanu kuphela. Amatitshala athole iholo lawo namhlanje adibane lodubo lolu ikakhulu emadolobheni amancane. Ingcwethi zomnotho welizwe zipha imbono eminingi etshiyeneyo ngembangela yalokhu. Isibali khulu webhanga lesizwe umnumzana John Manguja utshele idale lephalamende ngenyanga edluleyo ukuthi uhulumende udinge imali eyizigidi ezingamakhulu amabili i-$216 million phandle kwelizwe ukuze iphathise elizweni kodwa kukhanya ingancedi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Samson Hliziyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Uhambe yaqhubeka leya phambili sembo ukuthi ngohamba kwesikhathi ngathi kungadlula maybe ukuhola kwabantu abaningi lokunye ukuthi akusiza abaye bafola amabonasi kuyehle kuye phansi lokungaba ngcono maybe after that.
Sizwa kuthiwa imali umuntu angayithatha ebhanga isiyehlisiwe njalo?
Iyehlisiwe kakhulu ngenxa yokuthi abantu baningi, abantu abaholayo baningi. Abantu abaningi abadivozayo balutshwana abaletha imali ebhenki ku-system.
Okokuthi nxa usiya esitolo itshintshi yona kayihluphi yini nxa kuyukuthi imali yakho wena la?
Hayi, itshintshi ikhona. Nxa usezitolo sibili imali ikhona sibili, abantu bayenelisa ukuyithola itshintshi lokuthenga lokho okuthize lapha lapha. Kuthiwa ngathi abezitolo bamazinkili labo bangaletha imali emabhanga nalaba abanye abathize abathengisa esitradini ukuthi bebe nama-akhawunti abo layo kumabhanga ukwenzela ukuthi kwenelisa ukuthi abantu bathole imali emabhanga ikakhulu laba othishala labanye abayenza ama-service providers benelisa ukuthi bathole. Ngoba into esivame ukuthi ibe khona kule nsuku yikuthi abantu bathanda ukuthi bayenza ama-transfers kakhulu kuma-akhawunti abo kodwa imali ukuthi abantu bayibambe sokusibazi abe njalo futhi ukuthi abantu bayenele ukuthi bathole amakhadi bathole imali le.
Hello ke ngumnumzana Samson Hliziyo ingcwethi ecubungula ezomnotho bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Uhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo emsebenzini wentuthuko bayavumelana ukuba kumele kudingwe indlela zokuba lezibopho eziqondisa umsebenzi wokulungiswa lokulondolozwa kokudla okuthengiselwa uZulu. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba eseHarare.
Lokho kuphuma emhlanganweni wokubonisana phezu kokudinga indlela lezibopho zokulungiswa kokudla lokulondolozwa kwakho kuhlanzekile njalo kulungele uZulu kungabenzi bathathele eminye imikhuhlane kulandelwa ezenhlanganiso ye-World Health Organization bemanyene labe-Food and Agricultural Organization. ingcwethe ezingena lomhlangano wensuku ezintathu owenzelwa eCrystal Lodge eHarare zithi lanxa ikhona imithetho elizweni ekhangela lolo hlangothi akukho kusebenzelana iqhubeni lomsebenzi. Unobhala ogatsha lwezempilakahle uDr. Gerald Gwinji utshele intatheli izindaba ukuba kumele kube lezibopho ezilandelwa ngabakumsebenzi lo ogoqela okulinywa ngabalimi kanye lokulungiswa ngabamankampani.
We import a lot of food and therefore it does require a lot of monitoring.
Sithenga ukudla okuningi kwamanye amazwe. Kungakho ke kumqoka ukuba sikuhlolisise ukuba kuyikudla kohlonzi lwaphezulu na. Kumele kube labantu abazaphatha umsebenzi wokuyahlola lawo makampani lapho okunye kwalokhu kudla okulungiswa khona. Lokhu kudla kungena ngemincele esemthethweni, okunye njalo kungena kuleyo engekho emthethweni.
Umeli wefawo kuleli umnumzana David Phiri uthi abenhlanganiso yakhe besebenzelana le-WHO bakubone kufanele baqhubele umhlangano wokubonisana phezu kokungenziwa ukumanyanisa abaphatheke kulumsebenzi. Isiphathamandla sohlangothi lokulima ngokuthelezela unkosikazi Danisile Higwa laye ugcizelele ngokuqakatheka komhlangano lo.
Silapha nje sidinga indlela zokuthi sibone ukuthi kungenziwa njani. Ukuthi laba bayiba bakhangela zenezi zinto ukuthi ukudla okungena lapha kumbe okulinywa khona pha ukudla okulungileyo bangakwenza njani.
Uqhubekethi kumele kube lezibopho zinye ezilandelwa ngumuntu wonke nxa kukhulunywa ngokuphathwa kokudla.
Ungathola ukuthi abantu kumbeni ngithi ingatsha ezitshiyeneyo zisebenza zitshiyene. Kuyabe kusitsho ukuthi nxa sisebantwini kumbe si khuluma lalabo abayiba abaphatha ukudla abathengisa ukudla bawoda ukudla beletha babengasazwisisa ukuthi balalele bani. Singasebenza sindawonye sihlangene kutsho ukuthi siyafaka imithetho elizwe efana nayo bonke abantu ingatsha ezijiyeneyo ziyabe sezisebenzisa khonokho.
Lezi ncwethi ziyavumelana ukuba isimo esikhona elizweni singesihle kubangela ukuba khona kwezikhexe kuphethe kunguzulu obhekana lodubo lokudla ukudla okungalunganga okunye kwakho kubangela imikhuhlane ebingenqatshelwa. EleZimbabwe ngelinye lamazwe amahlanu akhethwayo ukuba lezi ziqondiso ezethulwa zinhlanganiso yokubalisa AFAO le-WHO kubohulumende ngenjongo yokuba ziphathise kuthini balungise zabo ezihambelana lelizwe linye ngalinye. Amanye alamazwe lapho kwethulwe lezi ziqondiso kuzwekazi le-Afrika abalisa iSierra Leone, Zambia, Morocco, kanye leGambia. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Inkuthazo yokuthi uhulumende esule imithetho emingcele ekudleni okuqakathekileyo okungangena elizweni ukuze kusizakale izigidi zabantu asebethwele nzima ngendlala iqhubekela phambili. Lokhu kulandela inkulumo kamphathintambo ogatsha lwezemisebenzi lenhlala kahle kaZulu unkosikazi Priska Mfumira othi inani labadinga uncedo lokudla eZimbabwe seliphezulu kakhulu. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Isimo esibi sendlala eZimbabwe sesengeze ngamandla inkuthazo yabeZimbabwe abasebenza kwele South Africa abathi uhulumende kayesule imithelo yokudla abayihlawuliswa emngceleni nxa bethengele imuli zabo ukudla. AbeZimbabwe abasebenza kwele South Africa abathi nxa imithelo ihlawuliswa ekudleni okungena elizweni ingesulwa lokhu kuzaphungula umthwalo kahulumende. Njengoba iningi labasebenza kwele South Africa baza kwanelisa ukuthumela izihlobo zabo ukudla okuningi isikhathi sinye. Isizalwane seZimbabwe ugogo Rita Malaba odabuka enkayi uthi indlala isemakhaya endaweni eziningi kwele Mandebeleni ithelela usizi.
Indlala iyachinga baba ngoba vele njengoba nakakusetshenzwa emasimini kulezinye izindawo ngoba nizulu lapho uzukuna ngithi. So abanye abahle badela kwahle kwathi labana bathi belibona lifika baqalisa bathi kungcono ukuthi basukume balokhuze bayekhona emasimini kungcono. Mina ngithi ngibuya le nkayi le kwezinye indawo uyathola ukuthi uthi uyahamba ubona ukuthi vele abantu bahlezi ngani kusebusuku.
Esikhulumeli sebandla le-Progressive Alliance of Mthwakazi Unions PAMU umnumzana Clement Ncube uthi kuyaba mangalisa ukuthi kungani uhulumende eqhubekela phambili esenqabela ukungena kokudla elizweni ngemithelo ephezulu bona abantu besifa ngendlala.
Kwamanzi sizwa ukuthi wayiplan iwarehouse yakhona igcwele impuphu iyadabuka ngempuphu ethathelwa abantu abangenayo lapha kanti abantu bani bayalamba lapha khona umuntu wethu ubeyongcwaba ekhaya kuleyo quantum yabo bekule grocery esifo lesabahamba ngaso bafika ubhadaliswa $89.
Ugogo Stengisiwe Mpofu yena uthi abasazi ukuthi vele uhulumende uhlose ukuthi abantu bafe na kumbe kuyini afuna ukufeza ngokwenqabela ukuthi ukudla kufinyelele ebantwini.
Khathesi sine problem yokuthi unesifiso sokuthi uyadobha lelo rando lidobhileyo. Unabantu ekhaya okumele ubabhekelele. Uthenge lo shangani bag omthwalo umsekhaya. First uma layitsha yena uzoyifuna yokulayisha leliyana shangani bag. Ebhoda nako kufike kuqukwe futhi. Kuthiwe lokhu akungeni, lokhu kuyangena, lokhu akungeni. Ngathi silama challenges. Akungitshela ukuthi nxa umuntu elo muntu osebenza ngapha. Ezama ukufika lolwana buko olungale ekhaya. Kuphinde kwehlule kulowo muntu olapha ekhaya. Wo lokulenda uzokwenzakalana.
Ugogo Mampofu futhi bahlukunyezwa njalo ukuthi akusibo bonke abantu abathola uncedo lokudla okuvela kuhulumende.
Kunenkethabe chabe ebakhona ezweni kukanti abantu bonke ngabantu baseZimbabwe. Kuneliyana lizwe kubuhlungu kakhulu ngani ngoba nxa sokuzokudla oweqembelithile ngadlanga. Lokuyana ngempela kusephula umoya.
Umnumzana Ncube uthi iyodwa nje qha into uhulumende okufuze ayenze.
Akasuse umthetho lo ijuti ekudleni ngoba amazwe amaningi omakhelwana bakhe uyivethi abayicharge kuma basic food stuffs. Thina owakithi ufaka ijuti ekudleni impuphu, imilimili, itswayi, isepha, amafutha okupheka, irice konke lokho ukudla umuntu omele aphile ngakho. Abantu abasebenza ekhaya amafemu avaliwe emapulazini nakulalutho i-GMB yakulalutho.
AbeZimbabwe laba baxwayisa ngelithi nxa uhulumende engaluthatheli phezulu udaba lokwesulwa kwale mithelo kuzafanele ethweswe amacala kungaba labantu abafayo ngenxa yendlala. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection sikhangela udaba lokukhonza iflag okumelwe kwenziwe ngabantwana besikolo lapho izikolo zivulwa iNational Pledge. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Abazali abaningi bathukuthele ngomthetho kahulumende omutsha ozabamba abantwana besikolo ngamandla ukuthi bafunge yeZimbabwe njalo bathembise ukuhlonipha amaqhawe esizwe. Amagqwetha alwela amalungelo kaZulu asecele umthethwandaba ukuthi wesule lomthetho. Sihamba kanje isifungo abafundi abamele basenze nsuku zonke ekuseni bengakaqali izifundo. Nkulunkulu wena ophethe impilo zethu siyakhonza iflag yesizwe siyabahlonipha omama labo baba abasala empini sizizukulwana eziziqhenyayo ngenotho yemvelo yethu siyaziqhenya njalo ngamasiko ethu ngakho ngizimisele ukuba ngumuntu othembekileyo osebenza gadalala. Amamasonto achiyene kobulawayo bathi bazahlangana kusasa bekhulumisana ngalolu daba. Umfundisi uSenis Banda uyachasisa ukuthi kungani bengavumelani laso isifungiso lesi.
Kusasa ngikhuluma kanje ekuseni ngo-10 o'clock ku-Presbyterian Church esedorobheni lakoBulawayo. Sizabe sihlanganisa abantu abazinkulungwane lezinkulungwane, sikhangelele over 1000 abantu ukuthi bebuye belanda umthandazo. Sizomelana layo into leyo eyokuthi abantu bebanjwe ngamandla ukwenza isinqumo lokusaluthi flag ungazange ukukhulumisane labo kokuqala. Okwesibili sesilungise ingwalo ama petitions ezokuxwayisa abantu ukuthi bengavumeli into. Siyazihlanganisa sizafika kumbe kube 20,000 sifuna ukuzihambisa ke kuhulumende. Okwesithathu sina sesithe nxa uhulumende engajintshanga linto abantwana bengayo esikolo ngolesivile ekuseni behlale ngkhaya. Uhulumende yenzeke ngenkani into leyafuna ukuyenza abantu bethu bengekho bazasihlalela ngkhaya. okwesine khathesi siyasebenza lamagqwetha ukuthi lindaba ihanjiswe phambili emthethwandaba ukwenzela ukuthi umthethwandaba asivikele njengoba isekelo sombuso lazo sisivikele.
Lithi iyasephula isisekelo sombuso lindaba njani?
Isephula ngenxa yokuthi isekelo sombuso siyamelana lokuthi umuntu abanje ngamandla ukwenza isinqumo kumbe ukufunga engafuni. Njalo ke isekelo sombuso siyavikela amalungelo omuntu nxa sikhangele izinto zenkolo ukuthi ukholwani njalo ukholwa kanjani. Ngakho nxa umuntu ethatha isipho usenza isifungo njalo busuthatha isipho usiletha lapho ofunga khona, nxa sikhangela inkolo zonke kumbe ngesintu kumbe isikristu kumbe isimozilemu kumbe isini, ungenza khonokho ukuthi uthi usufika esigabeni sokukhonza. Ngakho abantu bathi kanti manje iMinistry of Education ifuna sikhonze ubani? Ngakho nxa sikhangela lokhu lokuthi abantwana abasezikolo abaningi basesebancane bengeke bathatha izinqumo ngoba bakwazi ukuthi banqumani njalo bafunga besithini.
Lo ke ngumfundisi uSeni Sibanda owe Christian Alliance obexoxa lo ntungameli inkomo ecingweni ekobulawayo.
Win bibawa silale mawin bibawa
silale mawin
silale mawin
bibawa silale mawin bibawa silale mawin.
Ukuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sihlaziya udaba lokunatha umuthi wesintu wamacansi nxa ihloka selibuthundu. Kambe kuyabe sekutheni umuntu wesilisa esephila ngembodlela? Kuyenzakala ukuthi umuntu wesilisa abe lomkhuhlane ocoba umzimba njalo lokuthi aphazanyiswe ngokunye okumhluphayo kugcineke ihloka lingasagamuli. Kulezihlahla eziningi ezinathwa ngulo osethwele nzima emacansini. Ake sizwe ingcwethi kwezamasiko esintu umnumzana Peter Zwidekala ngakhumalo odabuka njalo endlini yesikhosini exoxa lo Gibbs Dube Studio 7 ngalolu daba.
Livele liyanqundeka ihloka nxa ugamula ihlahla olisebenzisa. Elesintwini lelo okhuluma ngalo linqundeka ngokukhula komuntu kumbe nxa engenwe ngeminye imikhuhlane. Njengechukela iyakwenza lokho. Kumbe nxa umuntu enatha okwedlulisileyo kuyamthunduveza. Ngakho konke lokho okwenzakalayo ukuthi kuyenzakala ukuthi ngekhaya kungasasebenzi ngendlela eqondileyo. Ngakho sokufanele ukuthi lilolwe. Ingalolwa ngekhaya kumbe lilolwe ngaphandle, kulolwa kabili. Ngokuba ukuthi umama ngekhaya agcine iqhaga likababa, aligcinayo endlini abemnika ukuze kungathambi. Njalo ngaphandle kuyabe kusitsho ukuthi hayi umuntu kathembanga inkosikazi yakhe yangekhaya kuphela, kodwa ulabo abanye abathandanayo ngaphandle kwangekhaya.
Kuvame kanganani ukuthi kuloleke ihloka nxa kunjalo? Njengoba phela lapha kuyabe sungasonto engani ilungile phela.
Ye, angibonani kusengqondweni njalo obaba babe kusebenzisa nje ukuthi bakhanye benza isizathu esiqinileyo sokuthi benze into engaqondanga phakathi kwesizwe. Ngoba akuqondanga ukuthi umuntu abe lamantombazana ngaphandle engabathathanga. Esimpini sakithi wawufanele ukuthi uyevela usuthathe ube lani besithembo, hatshi ukuthi ube lamakhosikazi othandana lawo ngaphandle komzi wakho.
Nxa sikhuluma ngekhaya lapha, iqhaga leli liyabe lilani Khumalo?
Angeke ngakwazi ngoba mina lami ihloka lihlala libukhali dube. Angeke ngakwazi ukuthi babafakeni ngoba anisesasuka thina sesihlalele emadorobheni. Akusazakali kalula konke ukuthi kuyabe kulezihlahla bani. Kodwa kulezihlahla eziningi ezehlukeneyo ezifakwa phakathi kwembodlela kumbe phakathi kweqhaga zihlale zilamani. Kugcinwa ngumama, umama layo uyakwazi ukuthi lokhu ngokababa ngoba ngokwabo bobabili lokhu.
Ye, kodwa umuntu enganatha kakhulu phela akula sipimo sangkona phela. Umuntu akwanza ukubhija lapha kugcina kuhlupha phela.
Ye, kufanele phela ubhije kulesipimo, hatshi ukuthi unathe uziqeda. Abadala bona bayakwazi ukuthi ucabula okungakanani. Njalo okunye kwakhona akuthathwa ujile kunjalo kuyahlanganiswa lamanzi ukuze kube buthakathaka kungabi into eqinileyo engagcini sihlupha phambili. Ihlola selihlala libukhali kati-ke lifanele-ke lithundubake mbijana.
Ye, kodwa kuvame kanganani ukuthi kusetshenziswa kulezi nsuku? Uzwa kuthiwani khona?
Lokhu bekusebenzisa emakhaya kakhulu, abadala lokhu bekusebenzisa ngoba bazazi izihlahla zangikhona. Lapha emadolobheni sengunanzeleka ukuthi kulabo mama abasuke emakhaya bethwele izikhwama, abafika nje kubone umama edlalele laphana, kube labo baba bahamba bahambe bafike badobha izinto, bathenga izinto khonapho okuzimvutho okuthile, bahambe lakho bayokuhlanganisa lo mshobhu wamangqina kumbe lo mshobhu wenyama kumbe bathele phakathi kwamahewu ukuze imisebenzi uhambe uye phambili.
Kumalo valelisa sibili uzulu khonapho ke ungathini ngokunatha into lezi?
Bafanele balimuke-ke ukuthi akusikho konke okusebenza ngendlela eqondileyo. Into yokuthi asikwazi ukuthi kufanele ukuthi ubhije okungakanani, njalo asikwazi ukuthi okunye okwenzakalayo ulokho yakuthethe wawufaka emzimbeni kulesi gabani ongagcina kuphambanisa umzimba wakho.
Lo ke ingcwethi kwezamasiko esintu umnumzana Peter Zwidekala ngakhumalo odabuka njalo endlini yesikhosini obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 kuhlelo lwezamasiko lokuphila kwabantu. Isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBotswana umnumzana Gift Ncube walahlekelwa izandla zombili aze adutshulwe ngwayemqatshile ngomnyaka ka-2013 uthi impilo iya isiba lukhuni ngamandla kungela lapho angathola khona uncedo njalo engakatholi inhlawulo yokulimala kwakhe. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya esethulela lolu daba ngokugcweleyo seGaborone kweleBotswana.
Umnumzana Gift Ncube wahlangana lesimo azithola ekuso ezama ukuthola imbadalo ngomsebenzi ayewenzile ngomnyaka ka-2013 esigabeni semalabhe enkabeni yeBotswana. Uncube uthi wayeqeda ukuthonisa isikwelete sakhe senkulungwane ezimbili samapula lapho umqhatshi wakhe wazonda ukuthi umthoniselani leyo mali, wakhipha isibhamu wamdubula engalweni. Ekufikeni kwakhe esibhedlela odokotela bamtshela ukuthi kumele izandla zakhe ziqunywe. Ngalawo mazwi amathemba kaNcube okuziphilisa ahle achabalala. Lamhla uNcube uphila ucela ehlala phambi kwamavinkile elinde abaSamaria abalozwelo.
Bathi kunzima kathi simpilo yakhona nengiphila ngoba ukuphila ngezandla siphila ngezandla zabanye abantu and ngiphila ngezandla zabanye abantu yokwakathi si ngiphila ngokuthi ngibabhadale laba bantu abancedisayo but imali ngiyayicela ebantwini. I-government akula nto encedisa ngayo kakhulu kwakathi si abakancedisi ngalutho. Bona into abayikhuluma bathi abayali kungcedisa but bafuna ukuthi yena omaye umuntu owenza icala leli abe nguyobhadala yonke into first gen.
Uthi noma nje abeBotswana benceda isibo bonke abathazeli labeZimbabwe esidi abanye babuza ukuthi wayevele edingani.
Ya abatswana bona ba-right but asibo bonke ngoba ukuphila kwami kade sendiphila ngama-donations through boyiba Botswana imali yabo ukuthi ngikwanise ukuphila kodwa bachiyena ngoba abanye akwanise ukuzama ebhincela uncedo bethe yena wayevele uzodinga neBotswana engumZimbabwe ngoba ngabe ngabuya ngamebhe ngabe ngalemalanga so ngamanye amagama azisubuhlungu.
Uncube ukuthi kuyinhlanhla ukuthi uyaphila ngoba inhloso kwakuthi abulawe ngulo wayesala ukumbhadala.
So inhloso yakhe kwakuthi inhloso kungibulala ukuthi njengomZimbabwe kusho ukuthi ufanele asetshenziswe kuphela then sibo somxosha. But mina ngamtshela ukuthi ngilesifindi sokuthi angixotsheki njalo ngiyakwazi ukuthi ma ngisebenzile fanele ngibe laba lomthetho bebona ukuthi ngisebenzile fanele ngibhadale.
Udaba lukaNcube solwangena emthethwandaba kodwa kwavunyelwana ukuthi inhlawulo azayithola imalini njalo kusalinde ukuthi lo wamdubulayo agwetshwe. Isimo sikaNcube ayisiyondaba ezimele yodwa ngoba kubekhona abaningi abeZimbabwe abakhonona ungaphathwa kahle emva kokwenza imisebenzi emncane abanye bengatholi inhlawulo kumbe bethola ingcosana abangavumelananga ngayo lapho beqhatshwa. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabona kuleBotswana.
Uhlelo lwabasakhulayo olwe the connection kusasa sikhangela imizamo kahulumende eyokubamba abafundi ngamandla ukuthi bafunge njalo bakhonze iflegi yeZimbabwe ezikolo. Nxa lifuna ukungena kulolu hlelo lisazise ngokusithumela incwajana ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 inombolo njalo 001 202 0800 465 0318. Asihlanganeni kusasa kuhlelo The Connection, lilami untungamilinkomo lomunye wami utatenda gubo.